VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ali ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 3 zibandlela 2019 enguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ukudlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkingi. Inkingi sekutheni nje ngizwe sizitshela mangamanga ukuthi yisa lebhundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane. One is treated iDeltians business okusho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kubathengisela mahhala.
Izakhamizi zeHarare zethuswa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnede lotshwala yeDelta athi konke akuphekayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela.
Izinto ezili ukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali le eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola le-America ngoba uholo labantu adilisedoleni le-America njengoba seliphumile kwakho edoleni le-America abayibhoni yikho lokho sokulo bunzima khona akulantu behlanganayo kukathe.
Ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho-ke sebebambisana labodokotela asebele nyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengasenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeHarare seziveze ukudana okukhulu kanye lokwethuswa ngosekucabangwa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnede lotshwala eDelta esethule izinqumo zokuthi konke akulungisayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Embikweni owethulelwe uZulu Izolo, inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bevalela ukuthi lesi sinqumo sizogokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamuzi seHarare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi sokuzaba nzima lapho engaba lezithekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Azazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa eku-eco cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo 320 nge-eco cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze ngathi utshwala sofuze ngiyehlukanele mali eningi. Imagine imali yonke yona le akukho fair. I mean isalari yami ayikhwelanga lokhu imi ndawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sebukhwezwe intengo le yinto eyimvama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Ebantwini abanathi utshwala akula mehluko oyabe ukhona ngoba vele bebevele ibhiya utshwala be-$1 bebekuthenga sesikuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lodubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency yahlupha.
Umnumzana Thedios Mathuru isakamuzi sebudirirwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhela athi eZimbabwe ndoda iyusa la ngona lehlupho utholakala balutshwana abahola ngeyusa ukuthi ukuthi abantu laba sizasibona izinto zikhwela unnecessarily usokulanjwa nxa utshwala lama drinks sokuthengiswa ngama US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzothengiswa ngama US dollar
ekugcinelela kulokho umnumzana Maduro uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okusho ukuthi ingakhokhelela ekuthini amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isicharge ngama US dollar osekusele ukuthi eConnect icharge ngama US dollar amakampani la ayi-2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osekulandela ngama US dollar. Impilo isinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlalakahle kaZulu unkosazana Dabita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta seluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalakala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta kusiyo lenkinga. Inkinga isekutheni njengo ngilizwe sizitela mangamanga. Ukuthi yusa le bhundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane 1:30 i-Delta Health Business okutsho ukuthi ikayelela inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kubathengisela mahhala.
Encwadini ebhalwe inkokheli yeDelta izolo bacacise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe alisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengela migoqo. Babuye bachaza ukuthi nxa bengasathethanga isinqumo lesi abasoze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo esithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana labo Chicken Inn aselentengo ezishiyeneyo ePort North ephezulu ledola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odluleyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika esithi lokhu ikugcila uZulu ngoba bephiwa imali yakwamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RDZ kodwa bona bathi ayeneli imithi namaphilisi afunwa nguZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokuthiwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kumalanga edluleyo walewemba phansi ukuthi idola leMelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende kenelisi ukulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela nababalisi labo sebenqume ukuthi umqashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedola leMelika kabasoze babuyele emsebenzini bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Silokho sikudaba olufanayo ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho ke sebebambisana labodokotela sebelenyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso zababalisi kanye lezimele abongi zethule umbiko lo namhlanje ziveza ukuthi iholo lazo elohlobo lwemali ebizwa ngokuthi ngama RTGS seliyingcosana. Ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini kuthi abongi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emsebenzini kabili ngenyanga kuphela. Asenelisanga ukukhuluma labamele izisebenzi lezi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF othi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi alungise konke okuhlupha izisebenzi loba nje isimo somnotho sisibi kakhulu elizweni.
Kuyakhombisa sobala ukuthi umumo wezinto olukhuni akusonto singayibalekela leyo into eqiniswe ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyo eyiyo usoko lwayo esilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola leAmerica ngoba umkhulu labantu athi liphedoleni leAmerica njengoba seliphumile kwase edoleni leAmerica abayibhondi yikho lapho sokulo bunzima khona akulanto ehlanganayo kungaphela. Kodwa uhulumende welula izandla zonke ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe uvulile sile amasango yile qiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi isuke ezedlulile ukuthi kumele kukhulunyiswane sibili abantu bakhangele sibili umumo okhona lakho kumele kube abantu bekhangela umuma esiphakathi kwawo nobunzima esiphakathi kwabo bakuvume ukuthi hayi sibili siphakathi kobunzima bese kusiba nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise olunye uhlelo olukhona olwazi zisebenzi engikuthandayo ukuthi kumele njalo sibe ngabantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele ukuthi kuyanunga sikhangelele khona okodukisa ukuthi xa sikhangele ukuthi kulunga uhulumende usesemutsha lo asimncediseni lathi njengesebenzi
kaye kodwa-ke kukhanya kusobala sibili lapha bagawula ukuthi uhulumende ungani sefuna ukuba ithusela abakhalela umsebenzi ikakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force so bezobetshaya luvalwa ngakhonokho ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubekela phambili babagawula
uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe hatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho okuleqiniso futhi phakathi lokulezithembiso ezilandelayo ukuthi hhayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akulamuntu ongaboniyo tibisa ukuthi phakathi komumo onjani amadoda omthula inqube babhizi bayasebenza ngileqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane esithile eziyizinto sizazibona zisenzakala ngiqinisile simile ukuthi akulalwanga lapha kuyasetshenziswa sibili kodwa-ke ngilusiza ukuthi seseza ngena phakathi kobunye ubunzima obedlula bonobo ukuthi into zilunge umgwaqo esihamba ngawo usesezaba lamagwampa lamagudi sibili kodwa phambili ngale kuzalunga so kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela kodwa okunye engikuthi engizama ukuthi ngifike kikho yikuthi singahlanganisi izinto lezi zepolitics kwabantwini bakithi ngoba abanye ezepolitika sebengena sebethola ithuba lokuthi bangene ngento into bathumayela ivangeli lawo batshela abantu ukuthi hey uhulumende ngabe uyaholisa abantu ngama-USDola kodwa bona ama-USDola akona khona ayivele bekwazi ukuthi kawakho labo bengalawo lezi yindlela
nxa sikhangele babagawule khonapho okutshoyo siyakuzwa sibili kodwa-ke nxa usubheka sibili ukuthi ama-RTGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kwelezibapho so-ke ngikho befuna ukuthi beholiswe ngama-US dollars njalo bathi i-politics kumbe zombusazwe azikho phakathi batsho njalo gawule
ye liqiniso lelelo ngithanda ukuthi kube njalo lezinhliziyweni zabo kodwa bengabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becashile besenza okunye okungayisiko kodwa mina engikugcizelelayo tiki ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanikwa ithuba bakithi ngabe sokwedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hhayi le qiniso ukuthi omthuli bazabe sephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa khona lezisebenzi zikahulumende kodwa uhulumende kayihlulekanga uthembisile njalo uyathembisa kahle sokuthi ukuthi okunye kwakhona eziyizinto zakhona izikhala zezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezishiyeneyo kodwa-ke okufanele okukhangelayo ukuthi lokunye ezikahulumente zidingangincedwe ngakho ngoba yona imali ye-amerika leyo asinayo kithi
olo-ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu p f bexoxa le-studio 7 ecingweni esetsholotsho
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zakwele China eziyisikhombisa bezisemthethweni ndaba lamhlanje edolobheni le-Victoria Falls lapho obekumele zithoniswe icala lokutholakala zilempondo zikabhejane ezilesisindo esifika phose intengo efika phose isigidi samadola i-$900,000. Zetheswa icala lokwephula iziqondiso zomthetho we-Parks and Wildlife Act ngokuthi kuthiwa zatholakala zithwele impondo lezi okungekho emthethweni. Umantshi Nkosazana Rangari Rai Gaganje uvumelane lo mtshutshisi umnumzana Bhekimpilo Tshabalala ukuthi sokuthethe isikhathi eside abantu laba bengakathoniswa icala leli emthethwandaba. Udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa mhlaka-9 ngoZibandlela. Abayisikhombisa laba ababotshwe ngeviki ephelileyo njalo abamelwe ngumnumzana Give Mom Viringi phika leli cala. Impondo zikabhejane zingumuthi wemacansini kwele China.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengesenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa ezigabeni zazo. Asizweni okuningi ngalolu daba, kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Fedi Dube ohlala esinampande eBhinga.
Umnyaka omutha siwungenile Badudubo ukuthi abantu abalakudla, abala mali, ezitolo ukudla kukhona kugcwele zibili gada kudengile. So abantu bayakhawula vele kunendlala lapha kuyasiwa. Nenhlanyelo abazizuzanga, inhlanyelo lazi bazinikwa amasabhuku, nikwa laba abebandla elibusayo. Hayi imkhuhlane la abantu bayagula ezibhedlela kulaludo. Amabhakethi awatholakali ukuthi umuntu angazuza umumbu awuthenge. Abantu nxwayelo mumbu bethengiselana ngezihlobo. Nxa ungela sihlobo vele awusile.
Sake saxoxa lani kuwona lo msakazo lisithi kule nhlelo.
Ihlelo sikhona sibile zozibande kathesi bahlanyele umumbu ngenxa yezulu because amanzi ayesehomile. Then abanye bayakha amakliniki njengakithi ngapha siyakikliniki. Sizakhela vele sosayikinji amanesi. Uhulumende vele uzithulele asikwazi nokuthi kumbe sinohulumende thina. Kangela njengalapha lapha engikhona eBhinga kuwadi 3. Siyahamba sibili 15 kilometers ukuthi yezuzi ama-health services esiyabhuwa. So nxa usizwa ubuhlungu bona buyana omama betshona bekhona nalo baba beselela abantwana. So bezwa ubuhlungu bagcine becontribute ama-contributions abo. Bazakele bodwa incediswa ngabe-SDA.
Uhlupho lwemali lona-ke?
Hhayi uhlupho lwemali kunzima. Bayahola laba bakhola imali lokuze ne-social welfare. Bangazuza amayusi akhona kubuya abanye ababuya nezimota zabo. Bafike babatshintshele bebarobha. Abanye bathengisa i-cooking oil befuna amayusi angikhona. Akuhambe nawo kobobulawayo kumbe eHarare. Ngapha emakhaya kusale kungasela le. Ekupheleni komnyaka abantwana abaningi ababhalanga ama-exams. Kuze kwakubhadala imali yokufotokopa amaphepha yama-exams. Awema-exams angikhona abantwana abazange babhadale ama-$4. Abazali bayishele.
Siyabona ukuthi izikolo sezivulwa abanye bakhala ngama-prices ama-uniform ukuthi aqonga.
Lapha abazali bali kufaka ndiyandawo ukuzika muchitonga. Ibhuku liri kuchita 80 cents. Amwe mabhuku ma-32 pages ari kuchita $1.50. Kuri kunotevala magrosa. Va community iri kufaka. Isevo sombutu vedi vana vechikolo takakofunda. Because takwe ma uniform mina mbebe dano. Ndirasuma ma uniform. But material kuti ndijane lembo mendi. Ndiwode kubulawayo. Endi kuti uzwe even uchange $12. Muzi yaluridza nakuri mari yakona. Takwe. Kana vari kuinka bed, food, no books. No what, even ima teacher machokota hawe because vazgari tabari kubadara mchikolo. So vere mbubu umiguli kutiu mina. Even tuchite ma meetings tuambu ule tawe nkutuya. Because baba lisu ni EDF. So mta parati EDF manji tu haba problem.
Halo ke unkosikazi Fepi Dube. Obe kutla lo standigile Mhlanga Studio 7. Esesina mpande eBhinga. Kulive talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabesifazana lonyaka ama New Year resolutions lobunzima ababhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo olenombolo zenu kucingo oluthi 001-202-465-0318 kumbe lizilobe ekhasini lethu ele VOA Ndebele kuFacebook. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikamanisipala weThekwini kwele South Africa zibika ukuba owake waba ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma uzakhalela ezinye zengoma ezikudlalade elisalolongwa lengoma zempini yokulwela inkululeko yalelo lizwe. Laloba umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria owebandla ele All Progressive Party ebhekane labaningi abafuna ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Iningi lithi ongenelisa ukumphikisa esikhundleni ngu-Atiku Abubakar owebandla ele People's Democratic Party olosekelo olungalingana lolwakhe. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi ukukhalela umsebenzi okwenziwe ngabodokotela lokuzenziwa ngamatitshala kulezombusazwe phakathi. Ngalokho uthi inkokheli yabezomvikela phansi kogatsha lwe-Joint Operations Command kumbe i-JOC ihlangene yavumelana ukuthi kulesandla sezombusazwe kudaba lolu yikho sebengenele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomlandeli webandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ngibona nganda ukuthi thabe njalo kuyabe kuyikuphostisa asokwethuleka kodwa ke imbamba ndawonye ingatsha zonke zibamba ndawonye nxento zize vele kufuna ukuthi ngabe izini amabandla aphikisana bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hhayi sesingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani ngoba lokho akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elenzani phethe elibusayo yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe lomlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakabi yizanu PF, ungakabi yi-NDC, ungakabi yilutho kumbe eyiphathi ethize ukuqala ube isizalwane saleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kubalulekile ukubana entweni yonke esiyenzayo, entweni yonke esicabangayo, sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye, wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu, ingathi yehlulekile yini izanu PF?
Well, okuyiqiniso ikuthi abantu bebekhayele ukuthi iZanu PF, uhulumende weZanu PF, abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka isiba ngcono. Okokuqala enza kutho ikuthi engathi mina lapha iZanu PF okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu ikuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezizaaffecta ilizwe leZimbabwe kuqakathekile ukuthi kube nalokukhulumisana ngoba idala kulokhu kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ungathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF uhulumende weZANU PF kule ndlela yokuthi ngasizala izinto wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle iforum leno kuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo engenise uhulumende ingenise ama-employers kumbe abaqhathi ingenise le-labor iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba lezinto ilizwe ngaze zingahambi kuhle abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane kodwa singananzelela angathi mingakhathi esiminyaka kukhanya ungathi iZANU PF leyana ifora iyayibhelela kodwa thasiyakuphosa leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation kunezinye izinqumo esibona ngathi ziyenziwa iZANU PF ezenzizo zingasihambeli kuhle for instance khathesi ungakhangela impilo yabantu enzima akula muntu ongakwala lokho abantu baphila nzima imisebenzi ayikho abantu bayalama kodwa phezu kwalokho ihola abantu liphansi intongo ziyakhwela kodwa phezu kwalokho siyabona iZANU PF futhi ithatha ifake i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya khona kwana kuvulala futhi umuntu nalowo vele uthwele nzima.
Nanto ke udaba mnumzana Juma uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona.
Ngiyamuzwa umfo wethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe uqakathekile kubalulekile khonoku kodwa ke njengoba ngithilo ngamaphambilini into eqakathekileyo ukuthi alaphansi abantu bebonisana. Umkhokheli weZANU PF njalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi-ningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile njalo yena ubuye engumongameli olalelayo okuthiyene nalokho esathila kokuqala ubana siyakwazi ubana siphansi kukababa uGabe ungani uyasiba kunoko kodwa kathi ke ubaba umnangaka ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni ngikubona uyamthola izimi kuma social media laba o-Twitter o-Facebook naloko u-CNN uthi wena sikhulumeni sibonisane kodwa-ke udubo nje ukuthi wona abanye bethu basuka babe ngabaphoxayo nabathephisayo abangakhiwo kodwa yena-ke ngumuntu ofuna ingabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane ngoba ayisifa ukuthi ingane tefu yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo okufaneleyo.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Sibindi, usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa, ikakhulu labo abathi ibandla leZANU-PF liphiwe isikhathi.
Ngibona ngathi fanele balingonza ukuthiwa yi-denial syndrome. Besikhuluma kanje uzizwa abantu beZANU-PF besithi bona ibhondi ye-US dollar leyo kuyalingana kodwa kusegcekeni kakulingani wakhala ama-prize ukhanye ezenzakalayo ukhanye lama-exchange rate akuhambelayo so iba leZANU-PF ye likaze lifika belivuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho bodwa ingathi izwe lizaba-right kanti esikhuluma nge-Industrialization Act uhulumende ukuthi yena Zimbabwe is open for business kodwa ngezengulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu weZimbabwe akula muntu ole mali ekozabe yezefama enezitshalo so yezento fanele zikhangele ukukhulunyiswane zisamapholisi zakho ongathi ayixosha abantu abangasincedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhweya bethi hayi bangeZANU-PF selehlulekile.
Alo-ke umnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungula zombusazo ubexoxa endawonye lo msekeli webandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umuzi wonke uthe waba ngumlotha imoli yonke yasala ingasela ndawo yokuhlala ngemva kokuthiswa ngumzukulu obedakiwe emangweni weShagari eLower Gweru. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umzukulu kaGogo uManqube uDumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya watshisa izindlu zonke zatshabalala.
Umfana usenzele izilingo lapha ukusithiphela umuzi phakathi kwekhaya endlini kakhulu Nhlane. So umfana uthe nawo yeni bedakiwe. So akuphumanga lutho endlini kushe konke aphuma idesktop kuphela. Hayi izigqoko zilobile zonke.
UDumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya watshisa izindlu zonke zatshabalala.
Ukhongikufika kuphela nje wahlala phansi kwami khonapho waqalisa ukukhuluma ukuthi yena ngingaligebheli igodi likwane. Ngathi igodi likwane kwenze njani. Wathi anyalise ukuthi ngizondile ngingatshayelela umntwana phansi lapha ngendlela bedwa. Ngathi umntwana wakhona beyakumbula bezenzenjani. Wabe mphakamisa umntwana naye mphakamisa umntwana lwana ngazithulula ngizangakhulumela wathi funa ukuwutshengisa ukuthi ngizondile wahle wasukuma wakhaba ipoto esekhabile ipoto waphakamisa ipoto yesithwala wahle wachitha amapholisa.
Okwamanje ugogo uManqube lemuli yakhe basele egcekeni
dlalela khonapho
phandle egcekeni
sizilalela khonapho ngenxa kuyikuthi zivuli khona hayi ngiyalala ngale komamdawo ngayo njengoba kamathuli kuzukulwa ngimzonde ngiyamthanda sibili kodwa ngibona ukuthi uyejikasa ukuthi ngiyamzonda ngenxa yomthetho ngangilungisela uyezelungile.
Umnumzana Benjamin Mpala ngukansila we-Ward 7 lapho okube lesi ndaba phendule khona.
Kukube le-double strategy because umama wakhe ubhubhile ubhubhela last month lokhu ebhizi ekhala umama wakhe ngapha lakho umuzi ngapho suthile walaludo nokuyisethaleza lokhu wayekuholile kuthile lakho suthile phakathi umncane ade lakho kuthile akulaludo total so we are feeling to anyone okhona lapha emhlabeni ozwa elo sisi.
Hayi, isikhathi iso singasavumi. Siyabonga Ezra Chisa Sibanda ngokusigqibela uhlelo lwethu ngodaba oluzwisa usizi kakhulu. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa nje ukusithinta njalo ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.